aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 8 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sithi thina umeya yena uHerbert Gumba kanye namapolisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani bengasithinti ngoba bona babe senza umsebenzi wabo kodwa umsebenzi wabo awutsho ukuthi kufuze besitshaye lati thina nxa sithatha indaba zethu afuzanga sithinti ngoba lati siyabe senisebenzi.
Intatheli izindaba zifola zitshengisela edolobheni leHarare zikhonona ngokuhlukuluzwa kwazo ngamapholisa lapho ziqhuba umsebenzi.
Ele kuyabe kungalunganga ngoba into nxa zinikwe abantu ukuthi bencede kufuze banike bona abafanele ukuthi baphile. Athina ngapha ema-consult akuzange kuthole lutho.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho lokhu liqansa. Odokotela bamazinyo bakhuthaza ukuba kube lo mkhuba wokuhlolwa kabili ngomnyaka kungakhathalekile ukuba abantu bengabe bebhekane le nhlungu kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba zifole zitshengisela edolobheni leHarare namhlanje zikhonona ngokuhlukunyezwa kwazo ngamapholisa lapho ziqhuba umsebenzi kulandela ukuhlaselwa kwehofisi yabamsakazo we-26th Richard ngamapholisa kanye lawekhansili yeHarare ngolwesihlanu olwedluleyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba zifike emahofisini kaMeya weHarare uMnumzana Herbert Gumba lapho ezimqhubeze ugwalo lwezikhalazo zazo zaqhubeka zafola ziqonde enkambeni yamapholisa eHarare Central lapho ezidibane lembila zithutha amapholisa ezivimba ezama ukuzalisa ukuyabona uofficer commanding Harare District. Lokhu kulandele ukuhlaliswa enkambeni yamapholisa kwamahola angaba mabili. Intatheli izindaba zingakatholi usizo ku-officer commanding Harare, yena ugcine ekhulumisana lazo wamukela ugwalo lwezikhalazo. Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisakhulayo e-Young Journalists Association yoja uMnumzana Leopold Munende obese kutshengiseleni lokhu uthi inhloso ibingeyokuthi intatheli izindaba zihlonitshwe amalungelo azo ukuthi zisebenze zingahlukunyezwa.
Okunilethalapha ukuthi sesibone amapholisa awekhansili lawezetherapy echaya untathela izindaba. So lapha sizoveza ukukhonona kwethu ngendlela abasiphatha ngayo thina intathela izindaba. Sithi thina umeya yena uHerbert Gumba kanye lamapholisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani bengasithinti ngoba bona babe senza umsebenzi wabo kodwa umsebenzi wabo awutsho ukuthi kufuze besitshaye. Lathi thina nxa sithatha indaba zethu afuzanga sithinti ngoba lathi siyabe sisemsebenzi.
Enye intatheli izindaba ebikhona kulokhu kutshengisela unqobancube ubekhonona ngendlela abaphathwe ngayo eHarare Central ngamapholisa.
Njengentatheli izindaba lapha eZimbabwe sibona ukuthi besikhangelele kakhulu ukuthi ukubuya abayithi new dispensation uPresident Emmerson Mnangagwa kuzabe kulula ukuthi sisebenze. But into esiyibonayo manje ukuthi akulanto etshintshileyo lokho kubonakala ukuthi ama-journalist entatheli izindaba ziyahlukunyezwa ukuthi zenze umsebenzi wayo. So into esingayikhangeleliyo kakhulu sikhangelele ukuthi khathesi sokulabo social media sokulabo ukuthi ama-platform ahambise imbiko ngendlela elula. So into esingayikhangeleli kakhulu ukuthi sibone ukuthi ama-journalist ahlukunyezwa sikhangelele ukuthi lizwe litsho ukuthi sikuthi new dispensation. Into esingakhangeleli kakhulu into esizisukuhlungu ukuthi lokhu sisebenze njani kuleli lizwe sisebenze njani ukuthi abantu bezwe ukuthi kuhamba njani ilizwe lilungiswa njani ilizwe lifa ngaphi. So into esibona ngathi isisase khatshana kakhulu ukuthi sibe le freedom yama journalist, sibe le freedom yentatheli izindaba.
Umeya weHarare umnumzana eBetkumba uthi izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabentatheli izindaba silihlazo.
We are expecting that this month of February will be receiving a report. There is a report that should be coming.
Khangelele ukuthi kuyona le inyanga sizethula ugwalo olulempumela yophenyo lwethu njengekhansili, njalo kuza kuba lolunye ugwalo olulempumela yophenyo lwamapholisa ezetherapy phezulu kodaba lwesehlakalo esenzakala emahofisini entatheli izindaba. So amagwalo la mabili sikhangelele ukuthi ekupheleni kwayona le inyanga sizalipha ugwalo lwalokhu esiyabe sikutholile.
Kodwa umnumzana Thabane Mzila isakhamuzi seHarare obone intatheli izindaba zitshengisela uthi uhulumende kumele afundise amapholisa lapho kuphela khona amandla awo.
Hawu abana amapholisa nxa esenza so manje sebedelela kakhulu sibili, ngoba ngeza kuthatha itegas uyijikele ehofisini yabayintatheli izindaba vele akuyenzi, akusho into abangayiyenza sibili. Okay, kudelela sibili okunyusa okungaphezu kwamandla sibili. Sithemba kukhona sibili okuzayenzakala lawo amapholisa lawo ebanje sibili, ngoba hhayi akulunganga sibili.
Amapholisa kakhansili yeHarare esebenza ndawonye lawe Zimbabwe Republic Police iZRP ahlasela umsakazo webulenjini we 263 chat ngeviki edlule, ngoba bethethe imifanekiso yawo echaya abaphila ngokuthengisa ezikini yedolobho, okwenza bathela intuthu ehitshayo etiyegazi emahofisini la. Lokhu kushiye inhlanganiso ezimela intatheli izindaba zikhonolwa ngokudlwangudlwangu kwamapholisa obenza umsebenzi wabo ube nzima. I-Studio 7 yehluleke ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Phunya athi ngalolu daba. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai. Lokhu liqansa. Ngakwelinye icele, inani labehlelwa ingozi yaleli zulu abalokhu bedinga uncedo lalo liyaqonga. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla yeSilver Stream lapho okumele kufikele khona ukudla lolunye uncedo eChimanimani unkosazana Christine Chitema emiswe emthethwandaba ngecala lokuntshontsha impahla eyayimele iphiwe abantu. Ukuthi ngeviki edluleyo kulabanye njalo ababili ababotshwe eRusape ngemva kokutholakala belempahla eyathengelwa ukuthi ngeyayimele iphiwe abehlelwa ingozi yezulu, kodwa bona bayiphambula. Ukuthi ngempela sonto kulomunye umtshayeli obethwele impahla ebimele iyephathisa abantu, yena wamisa ibhasi ebizidlulela wacela ukuthi imthwalele limpahla, kodwa umtshayeli wahle waqonda enkambeni yamapholisa wabotshwa lundoda. Bona abehlelwa yilingozi kakhulu abangaveli eChimanimani kodwa abafinyelelwa yilingozi bathi uncedo abaluboni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seMakoni South unkosikazi Loveness Makaure. Waqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani ukuthi abantu bazincede ngokuphiwe abantu abadinga lolu sizo.
Hayi vele kuyabe kungalunganga, ngoba into nxa zinikwe abantu ukuthi bencedwe kufuze banikwe bona abafanele ukuthi baphiwe.
Kodwa bayathola yini abantu?
Thina ngapha emakoni South akuzange kuthole lutho.
Liphila njani manje khona ngapho nxa lingatholanga lutho?
Abantu bapho ngikuncedana nje.
Bancedana njani?
Njengezindlu khona sebesakha namabhanabo lawa bayakha. Ukudla kuyancedisana, abantu bayaphanana.
Kodwa luvela ebantwini ke abaphathisayo abafana lenhlanganiso ezijiyeneyo, kuyafika yini ukudla kukhona?
Hayi, ngapha uzange ubuye lutho.
Bonabo batsho ukuthi bayakha, ngabantu abazakhelayo yini kumbe bathola uncedo?
Hayi, bazakhela.
Uncedo akula ngitsho eselulutholile?
Hayi, akula.
Ye manje izikolo ke bayahamba abantwana ezikolo?
hayi abantwana bayahamba kathesi lo mfula lo awugceli abantwana bengahamba esikolo hayi kathesi sokuright abantu sebezihambela kuhle sebechapha
ye kodwa sike sezwa uhulumende esithi bonke abathintwa ile ingozi bazaphathiswa lina bakhona eselike lababona yini abaphathiswa
hayi azizanga sibabone abakabuya ngingazi kumbe bazabuya kodwa kwakathesi abakabuya
wona umonakalo unjani lapho khona wena
hayi ubukafanani la ngalelo kuzeni ekipinge ngale ngapha bekungani kungconyana
kodwa izindlu zona zadilika yini
ye zadilika izindlu amabhani ama-toilets
unkosikazi Loveness Makaure isakhamuzi seMakoni South ubexoxa icingweni lewu Chris Gande weStudio 7 ekhonale eMakoni South eManicaland. Ikomiti eyakhethwa ukucubungula udaba lwamalunga edale lephalamende abikwa aphatheka kunkohlakalo kunkampani yeWange Colliery namuhla yenqabele omela izengeza West kuleli dale umnumzana Job Sikhala yena oligqwetha ukuthi amele abanye bakhe kulolu daba. Amalunga la ayekukomiti yeMines and Energy abalisa umnumzana Themba Mliswa wayengumgcini sihlalo wayo. Umnumzana Leonard Chikomba webandla lezano PF omela igogo eKabuyini. Umnumzana Anele Ndebele weMagwegwe, lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda weBinga North, bobabili bengabe bandlale MDC. Umnumzana Sikhala ubefuna ukumela umnumzana Ndebele lo mnumzana Sibanda kodwa watshelwa ukuthi angeke akwenze lokho ngoba laye elilunga ledale lephalamende. Uthi uzakhweza udaba lolu emthethwandaba ophezulu owe High Court. Udaba lolu luzaqhubeka kusasa lapho isiphathamandla seWange Colliery umnumzana James Goddard akhangelelwe ukufakaza. Idale leli liphinde lacubungula udaba lokuthi kungani amakhampani encingo zabomakhalekhukhwini ekhuphula imithelo. Ibhanga elikhulu elereserve lithi akufanelanga imbadalo ibe ngamadola emelika ngoba balutshwana abawafinyelelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba lilunga ledale lephalamende.
Ungakhangela ekupheleni komnyaka wona lawo makampani anjalo baveleta ukuthi sithole inzuzo engaka kumbe iprofit engaka. Iprofit yakhona beyizuza ngokuncindezela abantu xa imithelo kumbe indleko kumbe imithengo zabo ziqanta ngalolu hlobo. Kutho ukuthi ngenye indlela le nqubela phambili lentuthuko iyafa ngoba abantu asuze bakwenelise bona lokhu. Ezincingo ezokwenza amabhizinisi xa ungasela mabhizinisi ungasela ncingo abantu bezakhulumisana la mabhizinisi lawo azakufa hayi lokhu yikubulala abantu kodwa ngini ngamapitshane akunani ukuthi basebenzisa idola kumbe ini indaba ivele isekutheni ngabe kukhuthwa lona ibhondi sikhulume ngeyusa lelo umuntu oke ephethe iyusa ukhuma ngeyusa iningi labantu liphethe amabhondi vele kakuhlangana amanzi le oyini yilo dube silalo kuleli lizwe.
Ye, ngezinye indlela uyavumelana ukuthi akumelanga imbadalo yemthelo ibe ngemali yakwamanye amazwe ngoba iningi aliyifinyelele.
Ye, liqiniso lona lelo kodwa ke la njengengxenye kahulumende benzani ngakhona lokhu okwenza ukuthi abantu bangayifinyeleli leyo mali kuthi vele ngayikho kulesi phamazo semali le outali ibhondi kabakhuphe ibhondi. Ibhondi idola lemelika lizabambeka lingabanzima ukutholakala kodwa liyabe lilinganisa wonke umuntu ngoba i-20% yala itshoyo ngabantu abaphezulu kakhulu 80% ngabantu abangelalutho manje bafakelana enkingeni abantu kungangcono abalutshwane bangena enkingeni abaningi baphathwe ngcono ngivumelana laye kodwa la uyingxenye kahulumente vele kabakhuphe ibhondi emahlabezulu bangakhupha ibhondi sizatatalika siqalisa kodwa ekugcina wonke umuntu uyabe phele imali kuyo.
Ukuhluza lolu daba iphalamende ubona kuzanceda yini umphakathi?
Ukunceda kuzanceda ngoba yonke into ekunye ephalamende kumele incede uzulu ongasala nje ukuthi kuza kwenzakalani ngale kwakhona ngobana yizo izinto phela lezi ezizadala abantu ekugcineni bayekele ukusebenzisa indlela zona lezo njengoba ngithile engxa yabanye baze bazibuyelele nje ekubhaleni iyincwadi ngoba kuyabe sekulula ukuthi uthumele incwadi kuyosebenza inqinolezi mbona ngathi kulungile ukuthi into zonke kungabi nento efihlwayo ngakube sobala umphakathi amahlabezulu bakwazi ukuthi iphalamende le ngeyabo ikhuluma inhlubo zabo ukusa kwamalanga hayi khona ezabalutshwane.
Lo umnumzana Thandeko Zintimkandla owake waba lilunga ledale lephalamende sixoxela ekobulawayo. Live talk lamuhla sicubungula ukunanzwa kwesiga sombhoqazwe sakwele Rwanda ekulwisaneni okwaqhamuka phakathi kwabesihutu labesithuthu ukuthi eleZimbabwe lona lingafundani ngokuxolelana nengqubekela phambili eyaba khona ngemva kwalesi siga. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisikhombisa babikwa befile kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabezomvikela labakade betshengisela kwele Sudan ngempelansonto. Abayisithupha bafele esigodlweni salelo ilizwe iKhartoum, lapho abantu abakade betshengisela besithi umongameli Omar al-Bashir ngehle embusweni ngoba esehlulekile. Oyedwa ushonele esabelweni seDafur. Abenhlanganiso yomanyane wamazwe omhlaba abe-United Nations sebethule isicelo sokuthi amacele amabili alwisanayo edolobheni le-Tripoli kwele Libya ake ame okwamahola nje amabili ukuze kuhlengwe abalimeleyo nokunika abantu makhaza ithuba ukuthi basuswe endaweni ezilempi. Amasosha asekela uGeneral Khalifa Haftar akhanya efuna ukuthuthunela inhloko kahulumende Rafael Sarraj intambo zombuso lanxa kungwe osekelwa ngomanyano we-United Nations. Odokotela bamazinyo bakhuthaza abantu ukuthi babe lomkhuba wokuhlolwa amazinyo kabili ngomnyaka kungakhathelekile ukuba bangabe bebhekane lenhlungu kumbe hatshi ukwenzela ukulondoloza impila kahle. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bamazinyo benza linkuthazo ngenhloso yokulondoloza impila kahle yamazinyo abantu bengaze babuya kibo lapho sebesebuhlungini ngoba umuthi wezinyo kungasulikhipha kodwa zikhona ezinye indlela ezokuvikela inhlungu zezinyo. Unkosikazi Pamela Nonkululeko Nyoni Mbambo ongudokotela wamazinyo kobulawayo ufundisa uzulu ngempila kahle yamazinyo.
Ukugcina kahle amazinyo ethu kuqhakathekile ngoba imkhuhlane eminingi eyakhanya emlonyeni. Ukuhlanzeka kwamazinyo kuyancedisa ukuthi amazinyo ephile kahle. Ukudla esikudlayo kuya-affecta amazinyo lomzimba wethu nje jikelele. Okuqhakathekileyo emlonyeni, umlomo womuntu wonke ulamagciwane. Amagciwane lawo la ayabefuna ukudla. Kodwa singawastava lawa amagciwane kumbe siwancitshe ukudla ayafa kumbe engamemetheki. So kuqakathekile ukuthi amagciwane lawa singawanika ukudla. So thina njengabodokotela sabe sirecommenda ukuthi umuntu evisite udokotela wakhe every 6 months ukuthi ehlole amazinyo akhe.
Uyaqhubeka njalo udokotela ethi amazinyo aboliswa yikungaxubhi kanye lokudla esikudlayo ikakhulu okulethukela.
Amazinyo abolisa yikungaxubhi lokudla esikudlayo ikakhulu ukudla okulethukela. Amagciwane asemlonyeni athanda ukudla okulethukela. So engadla ithukela lana amagciwane anje sithe ayahamba lawo esambuzini. Engahamba esambuzini abesekhipha okunjenge-acid le-battery lelana elidlayo. I-acid leke asadla i-battery lapha idla amazinyo bese kusiba lesikhali esincane. Ungayekela ukuhamba kudokotela isikhali lesana siyabe silokhu esikhulu. Okuqalisa isayini ebuhlungu yakhona yokuqala yokuthi uye udla into eziqandayo, ama-ice cream, amanzi aqandayo, uzizinyo lakho ningani liyaqaqamba kwemzuzwana lithule. Kuye phambili usunatha ukuchisayo itiye kumbe isitshwalo esichisayo uzizinyo hhayi alisavumi.
Uyaqhubeka njalo udokotela eseluleka uzulu ethi umuthi wezinyo akusokulikhipha kodwa zikhona ezinye indlela.
Abanye bayabuza ukuthi umuthi wokulapha izinyo yokukhipha na? Hayi, umuthi wokulapha izinyo asiwokukhipha izinyo. Kuthiwa ngesikhiwa prevention is better than cure. Amazinyo ayaklinwa, amazinyo ayafilwa, amazinyo ayafakwa lama implants wona la siwabona ukuthi nxa umuntu eqamukela ithambo layo yafaka insimbi le mazinyweni akhona ama implants siyafaka ama artificial teeth imkhuhlane enjengabo diabetes siyayithola la emlonyeni ama sign akhona ayebe khanya emlonyeni ngoba nxa umuntu ele diabetes phela nti uvela igazi lakhe lilechukela so abantu abale diabetes bajala ukuhlutshwa izinsini lamazinyo ayaxegayo so kumele laba bebe ngabangane bakadentist izinyo liyabulala eminye imikhuhlane iyabiqazisela ezinyweni ithumba lingabuya njengemhlathi waphansi liyakwazi ukubuya emphinjeni livala umphimbo umuntu ecine sesifo i-cancer iyatholakala emlonyeni la abantu abalalwazi oluningi lapha especially eZimbabwe yethu yikho abantu abaningi bethanda ukukhipha amazinyo ukuxubha amazinyo siwuqala nxa izinyo limila umntwana roughly ele 6 months unina usemele aqalise ukuxubha amazinyo masizifundisenini ukuthi kuqakathekile ukuya kudokotela ehlolwa amazinyo ethu lokuxubha amazinyo every day ekuseni ungadla i-breakfast lantambama usesiyalala abantwana abancane sibalimithe ubanike izinto ezisweets
unkosikazi Alice Sibanda ongomunye wabalohlupho lwamazinyo uthi yena wasebenzisa izihlahla eziningi ezama ukwelapha izinyo kodwa wagcina esiya esibhedlela
mina ngomunye wakahlutshwa lwezinyo ngangixubha ngezihlahla zonke xubhe ngomchemo ngixubhe ngepetro kodwa la ngihlule ngaze wagcina sengihamba esibhedlela bafika bangikhipha kathe sebengikhiphile basebengi-advise ukuthi ngibe ngixubha every day ngivuka ngiqeda ukudla ngixubhe ngilala ngixubhe kodwa mina angikwanisi ngoba ngisho nasemsebenzini ngikwanisa ukuvuka ngixubhe lokuthi ngilale ngixubhe cause yikho engithola khona isikhathi sokuthi ngixubhe so angingazi ukuthi ngiyenza njani ukuthi emsebenzini ngoba ngeke bangivumele ukuthi ngiyetshe nasengixubha so yinto esuka ibe nenkinga phezu kwamazinyo ami ukuthi sezaqalisa ngoba vele every June kumele ngihlangane lobuhlungu lwamazinyo.
Odokotela bamazinyo baxwayisa uZulu ukuba azifundise umkhuba wokuhlala esiyahlolwa amazinyo langaleso sikhathi engabuhlungu ukuze benqabele umkhuhlane wamazinyo. Bathi umkhuhlane wamazinyo ulakho ukuthi umemethekise eminye imikhuhlane enjengemvukuzane loba ichukela. Kungakho bakhuthaza uZulu ukuba alondoloze amazinyo ehlanzekile ngokuxubha kabili ngelanga ekuseni lengemva kokudla kwantambama omuntu esesiyalala kanye lokuhlala uhlolwa ngudokotela baqonqosela elokuthi umsebenzi wabo asiwo wokukhipha amazinyo kodwa ukulondoloza impila kahle yawo ngokuzababona lalapho engabuhlungu ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile masuku.
Kwezemidlalo iqembu lomdlalo wenguqu ele-Chicken Inn yilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu esekhasilelaga Premier Soccer League ngemva kweviki esibili emidlalo yalonyaka. Intathe izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu le-Chicken Inn lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo loba nje lilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisayele FC Platinum kanye lelewange womathathu ele miklomelo isithupha ngoba lona lingakahlohlwa kumidlalo yalo eselidlale lonyaka. Kumidlalo yabo emibili abafana bakaJoy Antipas banqobe iqembu leze-PC Caribbean leyada nge-2 kanya kuthi ele-FC Platinum lona emdlalweni walo wakuqala linqobe leHarare City nge-2 kanya kwathi kowesibili linqobe leTriangle nge-2-1. Iqembu lewange lona litshaye leyada nge-2 kanya emdlalweni walo wakuqala kuthi ngempela viki edlileyo litshaye leDynamos nge-2-1. Iqembu le-Chicken Inn like laphakamisa isicoco se-PSL ngomnyaka ka-2015 njalo lo nyaka lithenge abadlali abambalwa kuyindlela yokuzama ukuhluthuna isicoco kuqembu le-FC Platinum lona eseliphakamise inkezo ye-PSL eminyakeni emibili edluleyo. Emdlalweni walo olandelayo iqembu le-Chicken Inn lizadlala lele-Dynamo sokumdlalo olakho ukupha isibonelo esokuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco yikanti ele-FC Platinum lona lizadlala leqembu elingene lo nyaka kusigaba saphezulu ele-Mushawana Stars ukuthi ujele wange lizemukela iqembu lenkezi Platinum Stars ngasemalahleni. Umdlalo obekuyo obukhangelelwe ngabaningi ngempela viki edlileyo obuphakathi kweqembu leHighlanders leCapes United uphelezi ngujiki lobhanqa 0-0. Njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu utshele iNtatheli Zindaba ukuba uyasuthiseka ngendlela abafana bakhe abadlale ngayo kwimidlalo emibili yasebeyidlale lonyaka.
Yathokoza kakhulu ngendlela esesidlale ngayo kwimidlalo emibili esesidlalile. Njalo ngilethemba elokuba ngesikhatshana esilandelayo abafana bazabe sibeqine njengabanye abadlali abamaqembu aqhube kuhle emalungiseleleni abo alonyaka.
Sikhangele umdlalo wokugijima. Umjaho walonyaka we-PPC Matopos 33 mayela ungene ngabadlali abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu. Njalo abanqobe lonyaka ngabathi u-Andrew Chimbitzikayi weqembu le-Black Rhinos kucelela besilisa kuthi kucelela besifazane kunqobe uChietsa Chokore. Bobabili laba yibo njalo abanqobe lanyakenye. Ekhuluma phezu kwenani labadlali eliyala lokhu likhula isiphathamandla seBulawayo Athletics Board uManuel Mpofu uthe ikusasa yomncintiswano we-PPC Matopos 33 mayela indle kakhulu.
Ingubela phambili sengiyibonile ikona la. But uyabona imidlalo anti. Labele kunithuthuka nikhamba lebuyo lomnyaka lomnyaka. Ungakangela inamba yabantu. Kasi umdlalo lo, kathi asizathatha labantu abayi 400 kuphela. Sinakwalandelayo saba 500, sinakwalandela saba 700, sinakwalandela saba 1000, sinakwalandela saba 1.5, sangena ku 2000, 2.5, sangena ku 3000. Kade sengenile kungazi 3.5.
uChimbitzikayi loChokore bathole inkulungwane ezintathu zamadola ohlobo lwe-RTGS ngemva kokuba abasekela ngemali yabe-PPC bengezelele imali njengoba nyakenye abanqobile bephiwe inkulungwane eyodwa. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo, uhulumende wakwe-South Africa usela izikolo zikahulumende ukuthi zemukele abantwana bakwamanye amazwe abahlala kwele-South Africa. Asizweni lolu daba kuBenedict Nhlapho ekhonale e-South Africa.
Embikweni wethulwe lugatsha lwezemfundo kwele-South Africa, umphathintambo walolu gatsha uNkosikazi Angie Motshekga uthi bafinyelele kulesi sinqumo kusetshenziswa umthetho wezemfundo uthi izikolo kufanele zivume ukubhalisa umfundi ongelayo incwadi yokuzalwa. Abesekutazwa ukuthi ayilungisa leyo ncwadi ayibuyise phakathi kwenyanga ezintathu. Lesi simemezelo umphathintambo Motshekga athi sesedluliselwe kwezemfundo zonke elizweni jikelele. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi inhlanganiso yakhe yabhalela ugatsha lwezemfundo ikhalaza ngokwalelwa kwalaba bantwana ukufunda ezikolo zikahulumende.
Siyazi ukuthi kakupheleli lapha, kusise nomsebenzi omningi okufanele wenziwe ozosisiza ikakhulukazi ekuthini sibone ukuthi izikolo ziyalandela lo mthetho nalesi simemezelo. Njalo nama Department of Education asuka kuzifunda nawo ayenza ngokufanayo. Kodwa siyajabula kakhulu ukuthi ekugcineni ingane zizokuya esikolweni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lesi yisombululo sohlupho olukhulu kakhulu olukhona.
Kulabantwana abaningi ababuya eZimbabwe abalapha eSouth Africa abayahluleka ukuthi bangene ku-grade 1. Amanye ama-requirements kababi lawo ngendaba zokuthi kabalawo ama-birth certificate. Kanti futhi kulabanye abaku-grade 12 abehluleka ukubhala. So sithemba ukuthi umthetho lo kumbe lokho sokhunywa nguminister kuzanceda kakhulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Eden Dumiso Gama laye uyalincoma inyathelo likahulumende leli.
Kukhombisile ukuthi i-ANC nayo iyasicabangela. Amanguni kamzilikazi asuka khona la kwaZulu. Inkaba zabo isemkhulu zila, ezabo khokho babo zila. So nxa uzongibulala walise yami ingane ukuthi ifunde. Angazi ukuthi kuyabe kuchaza ukuthini ngoba mina vele ngwala.
Kulezi nkulungwane zabantwana abadabuka eZimbabwe abazalelwa kwele South Africa ngabazali babo abangalancwadi zokuba selizweni, labo bahle bangena kusimo esifanayo. Abanye ngabeza labo malayitsha bezohlala labazali babo kwele South Africa bengelancwadi esemthethweni. Iningi lalaba kugoqela labavela kwa
siyabonga Benedict Nhlapho olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.